Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine emhlazi ku 22 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje kulilanga lokunanza ukumanyana, ibandla lezaphu lithi alinanzi leli langa ngoba libakhumbuza umbhuqazwe wegugu rawundi.
Asilithakazeleli thina leli langa, asiselebrate leli langa ngelokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu beMidlands lemathebeleleni.
Kodwa abebandla lezanu PF bathi leli langa liqakathekile kakhulu ngoba laletha ukuthula elizweni.
Esokukhona umdila ukuthi abantu bazidinga phanemathebele ukuthi basondele kuhulumeni, basondele basebenzele kuhulumeni bekwazi ukuthi kuhulumeni wabo.
Ibandla le-CCC lisola ukuncitshwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso e-bail okwenziwe umnumzana Job Sikhala oyisiphathamandla saleli bandla.
Ngalokho thina le-CCC sithi ayisiwo mthetho. Usikhala kabulalanga umuntu, wayekhala ekhalela umuntu owabulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EleZimbabwe linanza usuku lokusayinelana isivumelwano sokubambana eseUnity Accord esenziwa ngomnyaka ka-1987 phakathi kwebandla le-PF ZAPU elalikhokhelwa ngumnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo lelezanu PF elaliholwa ngumnumzana Robert Mugabe. Iningi lithi isivumelwano lesi saletha ukuthula ngoba samisa ukubulawa kwabantu ngesikhathi segugu rawundi eMathebeleland leMidlands. Kodwa umnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo, onguye osekhokhela ibandla lezaphu, uthi injongo ye-Unity Accord ayifezwanga.
Ye, u-22 December lilanga elilikhefu elisemthethweni kukhalenda yeZimbabwe. Yikho engathi yikho okuqakathekileyo ukuthi lafezane, hatshi alifezanga lutho. Lilanga nje elangezelela amalanga amakhefu njengabo Easter o Heroes Day lamanye amalanga njalo ebantwini beZimbabwe ukuthi kulilanga nje lokuphumula emva kokusebenza umnyaka wonke lo.
Abanye bathi ngaleli yilo elaqeda ukubulawa kwabantu ngesikhathi segugu rawundi.
Yilo ilanga lapho ubaba umkhokheli wezaphu wakuqala uJoshua Mqhabuko Nkomo owahlala phansi lalo wayengumbusi weZimbabwe uRobert Capril Mugabe ukuthi kusayinelwane ukuthi umbhuqazwe ume. Yikho sagcina ubona khona amabutho egugu rawundi eMathebeleland leMidlands esebekhithwa ilanga lapho okwama khona umbhuqazwe ulawa kwabantu, ukunyamalaliswa kwabantu, ukudlengulwa kwabomama, ukuthotshwa kwabantu, kubotshwa kwabantu bengalamacala, abantu befela ize kungalalo lutho abalonileyo, abantu ababengelakho ukuzivikela bengalangijona umbhobho. Sikhangelele ukuthi sikhumbula labo bantu abafela amahara, abafela into abangayaziyo elizweni. Kukhanya ngani kulokho kulempawu zalokho okuthiwa ligugu rawundi. Igugu rawundi phela kungumkhubo, kuyisystem. So kukhanya kulokho kuhamba into okona kusiba khona nxa sikhangele nje phakathi wethu ukuthi akula kukhumisana umlotha kwabo khona. Ngibona mina ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini. Ngiba nahlala ngitsho nje minyaka leminyaka yonke ukuthi mina ngithemba ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini beZimbabwe. Cha, emaphathini kumele enhlanganisweni zombangazwe ukuthi abantu bebambane nxa sizakhuluma nge-unit epheleleyo. Kumele kube ngabantu ku-grassroots ukuthi betsho ukuthi sokubanjana njengayizolo abantu besazana ukuthi ngabantwana benhlabathi abekwelinye ibandla kumbe ibandla elibusayo bengakhala ngenye indlela, abanye labo abangekho emabandleni beyokhangela ngenye indlela. Thina abezaphu sikhangela ilanga leli njengokuthi lilanga elaba lilanga elokumumisa umbhuqazwe. Asilithakazeleli thina leli langa. Lasi celebrate leli langa ngelokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu beMidlands le Mathebele land. Ilanga esifisa ukuthi sifundise ngalo abantwabethu lezizukulwane ezizayo ukuthi kwaba lento enje sibafundise ukuthi kungaphindi kwenzakale, bese sikhumbula ke ukuzinikela komkhokheli wethu umongameli wakuqala wezaphu owazinikelayo ukuthi abone umbono ukuthi kungcono ukusiza impilo zabantu ngabantu nje ababele bele mibhobho bela amandla bele zinkemba zokuhlinza omama bele mibhobho yokubulala abantu lendlela ezinjalo ezibuhlungu ezokuthi kunzima inhliziyo ziyopha nxa ngikhuluma ngikhumbula into eyenzakale eMatopo South kuwadi 2 le insiza North kuma elections asanda kudlula nje. Impawu lezo lokho zikhanya ukuthi zikhona. Esikhuthaza ke ukuthi ngabe labo abalamandla beke behoxise indlela ezimbi lezi, beke bekele, beke bekhangele, bekhangela abantu beZimbabwe ukuthi ngabantu abathanda ukuthula, ngabantu abafuna ukwakha isizwe, kodwa asingeke sakheke nxa udlamelo lokho luziveza ngapha langapha ngendlela ezehlukeneyo.
Hello ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo umkhokheli webandla lezaphu esixoxelaye ekobulawayo. Usthandekile uphinde waxoxa lelunga lebandla lezana uPF umnumzana Malaki Nkomo othi kunenge okwafezwa isivumelwano seUnity Accord.
Inyanga ikhathi kakhulu ukudlula wonke amanye amalanga umuntu angawacabanga. Ngendlela yokuthi yilake sabona ukuhlangana amabandla amabili amakhulu kwezombangazwe, i-PF zaphi leZANU-PF. Injongo kuyikubana abantwana bezimbabwe zabambane baphile besazi ukuthi ilizwe leli ngelabo, basebenzele endawonye. Yikho lapho sabona khona kuphila ubudlongodlongo bonke basekukhona bengazwisisani.
Singathi injongo ngesivumelwano se-Unity Accord kwafezwa yini nje?
Ukufanelana kwenzakalayo isivumelwano kithi thina esikuzwisisayo kubona wasezele kakhulu, ngoba silandelela ukuthi ekusebenzeni loba ekuqhutsheni kwenhlelo zikahulumende abantu bomkhono wakithi ngapha sebekhonisa labo ukuthi babe bephakathi kukahulumende ngezikhundla abaqualifaye ukuthi babe kuzo. Sebesebenza futhi njalo bekhululekile bekwathi baselizweni labo. Ngaleyo ndlela ngibona kwasezeka, ngoba abantu sebekwazi ukuthi ukusebenza kusetshenzwa ngokuthanda, njalo bekwazi le nhloso yokuthi ongabe kungama-industries kube ngama-plus kube yini. Osekukhona kuphela ukuthi abantu bakithi ngapha ngasemathebele ukuthi basondele kuhulumente, basebenzelele uhulumente, bekwazi ukuthi uhulumente ngowabo, njalo ukuthi ilizwe lizethuthuke yibo okufanele ukuthi balithuthuke, indawo ikuzithuthuke yibo okufanele ukuthi bayithuthuke. So ngaleyo ndlela mbona ukuthi isibanga esikuso yilekani isibanga thina esho ukuthi ukuze sikhululeke lathi iwena la sisisebenzele ngezithi izandla sikwazi ukuthi sikhona emapulazini, sikhona emamayini, lo uhulumente okhona akakhethi, uyavumela ukuthi wonke umuntu loba ungaphi kwelizwe uthole amamayini akho, uthole iy'ndawo zokulima, ukhululeke nje uselizwe lakho. Kwafezeka konke lokho.
Alo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezano PF obexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga we Studio 7. Ibandla le-CCC selisole imthethwandaba ngokungaphi ithuba isiphathamandla sebandla umnumzana Job Sikhala elokuhlawula imali yesibambiso e-bail. Usikhala uselenyanga ezedlula isithupha evalelwe estokisini engathoniswa ngacala lokuthotshozela udlakela aletheswayo. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
I-CCC labantu bonke jikelele abeZimbabwe, ngitsho labantu bezizweni, throughout the whole globe baya babamba umlomo wangaphansi ukuthi kambe eZimbabwe silama judge yini kumbe sesilama ZANU-PF functionaries ku bench. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuhlukananga lo Smith, akuhlukananga lo Mgabe, akuhlukananga lo Banda, akuhlukananga lo Seseseko Mabhuto Seseseko. In summary, akuhlukananga le dictatorship abantu abathanda intando kayiphikiswa. Ngalokho thina besisi sithi ayisiwo mthetho usikhala kabulalanga umuntu wayekhala ekhalela umuntu owabulawa ayo yinto ekhona kulabantu ababulala abantu kulabantu aba abenza konke okubi abatshontshayo bangaphandle. Yikho ke sithi konke lokhu kutshengisa ukuthi eZimbabwe sizahlala lokho sihlupheka ama sanctions avela kwamanye amazwe lokungazwanani kwezizwe kubangwa ikuswelakala komthetho esithi due process. Ngalokho mahlabezulu sithi sibuhlungu siswele ukuthi singenzani. Isikhathi esiningi into eyenziwa iZANU-PF benza khonokuhlana ama-pre-detention ayesenziwa nguSmith. Silabo babonkomo labo ndabaningi isitholi labo chikerema abahlala egona kuzingwa baziqeda ama-10 16 years akusela mehluko mahlabezulu. Siza kuma sibone thina sihamba labantu, thina asithandi dlame, thina singabanqobi. Konke lokhu sithiphapha juba baza kucutha phambili. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Akubizwa ozwayo edolobheni le-Plumtree lamhlanje, lapho abantu besikhalangeni abazabuthana khona emkhosini wokuthuthukisa ulimi lwabo lamasiko abo owebukalanga Roadshow. Umbuthano lo uzaqala ekuseni ngo-8:30 kuThekwane Road. Kuzaqutshwa imicimbi etshiyeneyo yokuthokozisa uZulu njalo kudliwa kujatshulwa abantu bechelesile. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabaqoqa lomkhosi umnumzana Difa waJapi Bango Dube, yena othi abantu kumele baze ngobunengi.
Ibukalanga Roadshow izabe ikhona ePlumtree Town edolobheni lePlumtree abayibiza bathi kutitshi shangetshenge. Kuzabe kuyimatshi ezabe isuka laphana from ePlumtree Town ECBD edolobheni kanye ihambe yebhoda ngale erenkini endala ngale Mathendele iphenduke njalo ibisibuya ihambe izefika lasebhoda. Sizama nje ukuthi kubonakale ukuthi abantu bebukalanga bakhona njalo abantu bebukalanga balothando.
Injongo ngeyani kahle kahle tu?
Injongo yale machi ibukalanga machi babunkomo ngiyokuthi sizame ukuthi siququzele abantu isizwe sakithi sonkana ikakhulukazi sikhangelele kakhulu ukuthi abantu ababelothando lokuthi bafunde ulimi lwebukalanga etsuka ezikolo njalo abantu abazijwayeze ukuthi ulimi lwebukalanga abalusebenzise kuma institutes wonke ngisho lasezitolo zaseplumtree ngisho kuma government premises abantu abazifunde ukuthi balusebenzise ngoba lulimi lwethu esaluphiwa nguNkulunkulu lulimi esigqaja ngalo kakhulu njalo esiluthandayo. Ingakho sibona ukuthi kufanele ukuthi siququzele ngisho lasemabhoda ebhoda lani seplumtree siyafika khona. Sizama nje lakhona ukuthi siququzele sibakhumbuze njalo ukuthi lokhu esikwenzayo kuyinto esithandayo njalo akusinto mhlambe ebandakanyeka le yinto kodwa ke lokhu yinto nje eqondane labantu bonke isizwe sonke noma basebulilima noma basemangwe noma ngisho labanye abasebhotswana ngisho labanye abakobulawayo labanye abasetsholotshwela kwezinye indawo labo kufinyelela khona umsakazo ngithemba ukuthi ababekwazi ukuthi labo lapho abakhona abaziqhenye ngolimi lwabo lobukalanga batshengisele uthando njalo into ukuthi ibonakale kuhle ukuthi iya ngendlela efaneleyo kubonakala ekuthini abantu nxa bebadala abazifundise njalo lokuthi labantwana ababafundise ulimi lolo ukwenzela ukuthi kungagcinise kusiba lulimi okuthiwa mhlawumbe lwalukhulunywa ngabantu abadala kuphela
kodwa sele chabalalwayo kodwa akubonakala ukuthi labantwana baba lothando lwalo labantu banike abantwana amabizo ebukalanga ukwenzela ukuthi bahlale bezazi njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi bangumhlobo wani
ngobani abamenyiweyo esingathi iziphathamandla
abamenyiweyo kuzabe kukhona iziphathamandla ikakhulukazi ama-parliamentarians akithi bamenyiwe kube sekusiba khona njalo osomabhizinisi baseplumtree labo bamenyiwe kube sekusiba njalo abanye iziphathamandla ze-KLCDA labo lazo ziyabe ziyizo njalo eziphethe kakhulu umcimbi lo ezikhokela umcimbi lezi nduna zakithi zimenyiwe lazo ukuthi zibe khona zizobandakanyeka kulo mcimbi
Lo ke ngumnumzana Difa wajabi Bangodube ongomunye wabaqoqa umcimbi webukalanga roadshow uzaqutshelwa edolobheni lePlumtree lamhlanje. Ongamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende uzakupha ugatsha lwamapholisa imali edlula izigidi ezingamachumi ayisithupha US $60 million ekusebenzisa phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukusungula isikhwama esiza kupha izisebenzi zikahulumende ezikumampentsheni imali. Leli phephandaba lithi imali le iza kuba ingamadola elemelika. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela uStudio 7 ngiyabingelela uStudio 7 badla nabantu okhuluma ngosibanda waseLupane. Into esikhala ngayo kakhulu ukuthi kanti abantu laba bona ngabe phanana ama 500,000 ngomuntu eyi-1 shuwa ama ministers wona phanana ama 500,000 ngaphandle kwebhenki endikwananzelela ukuthi kwakhona thina njengezakhamizi ngathi siyathatha ama-loan ebhenki siyachajwa ama 200%. Kungikhala kubuhlungu ukuthi kanti manje bona nxa bona beyabalekela bayenza umthetho bebewalekile. Okunye okusukhanyayo futhi ukuthi kanti nxa kuthathama by elections ngiyathola ukuthi bona bayatha abantu especially izandu abantu badulukile ngezandu bakithi lapha ezimbabwe sihluphekile ngaleleli phathi le sihluphekile kunzima abantu bayatshaya kuze sibuhlungu okunye futhi i-NDC la i-triple C la kuba fuze ukuthi ngathiwa iyazilungisa ibe yiphathi ekhanyayo la ukuthi yenza njani ama-structures ayo ekhanya kukhanya ukuthi kwenza kanjani ngoba nxa ukuthi ingala ama-structures bafaka njani abantu without ama-structures bafaka njani umuntu lo sengu-MP futhi phela ukuba ama-primary elections abantu bekhethi bebonakala kuhlongoba ngoba kusezo kwenza kathi uliwe selection i-selection aso lokuthi kuyeda le-nepotism kuba le-nepotism there imthwakazi yesophosi la yiphathi kodwa imthwakazi ngani i-pressure group i-right ibe i-pressure group nje ukuthi nje ilungise ezinye izinto ematerialini but i-right kuba i-pressure group nokuthi kuba yiphathi ngoba kuba yiphathi iyehlulelwa vele ukuthi ayi-democratic plus ayasupport siyacela ukuthi ngathiwa la-SPC iyalungisa ikhanye ukuthi kuba yiphathi enjani ngoba soze even ama-sponsors sozevuma ukuthi be-sponse iphathi engakhanyi ukuthi vele yona umsila wayo ingathi ekhanda lalo ingathi njalo ikhanda lakho lalikhethwe ngubani yabona so kudinga ukuthi bekulungiswe la benze i-congress yabo bekhethe kuhle kuhle abantu belungise kube right hhayi siyabonga ngokhuluma ngosibani yabona
salibonani salibonani kwi-studio 7 alibiyelela ngicela lingisendele i-news ezekuseni ezantambama le-live talk angila redio yami yafa ngicela lingisendele ngiyacela ngomusa ezesindebele
njani kwi-studio 7 siyabonga kati laba bantu batushamisa kakhulu ubulawelwa ingqondo engenza ngalutho yini into yento yenzileyo kodwa nxa bona abe-triple C bengathi bethi umkhokheli Mnangagwa Bulawayo bengasinda na bengasinda na bona nomthetho wabo kodwa-ke labo ababoshwe phela ababoshwe bonaa ngiyazi ukuthi nje mawe ngathi akabulawa abe-triple C ngingafele nje ngeke baliboni la nabo laba ababulawa abathi akabulawe ababotshwe phe sibona gawula khuluma phela beboshwe khuluma phe beboshwe ngoba baphula umthetho akekho umuntu okumele abulawe anithi kunjalo abawoshwe phezu bona abawoshwe labo bantu abathi umuntu abulawe ngefana lutho abawoshwe phezu bona
ani basakazi studio 7 injani sibili hayi nasiyancenene lapha bengithanda ukuthi ngikhulume nje labantu bakithi ukuthi indaba le yamaphathi amaninginingi la asegcwele ubona ngani kani i-ZANU-PF singayikhipha amaphathi emaningi kangaka mina ngombono wami bengibona ukuthi khona nxa singavotela amaphathi ethu la esiwathandayo kuma-councillors nakuma-MP then ku-president sesivotela umuntu oyi-one esibona ukuthi iphathi yakhona ile power yikho lapho engibona ukuthi thina singakwanisa ukukhipha i-ZANU-PF ngoba amaphathi la asemaninginingi lawa iningi labo amvumi ukuthi ngamaphathi afuna ukuzosiza abantu laba kuphela ngase befuna ukuthi bazidlele kuphela nemuli zabo befuna ukuthi bazidlele ngemuli zabo kodwa nxa singabambana sivotele u-president o-ZANU-PF singayikhipha kodwa singavotela amaphathi ethina la esiwathandayo amaninginingi lawa amboni kumelela sahlala sikhala kuphela ukuze sikwanise kasibambaneni bantu bakithi senze into eyi-one singathethithethi ukuthi lo ngumndebele lo ngumshona lo yikuyini asibambaneni senze into eyi-one sikhipheleni i-ZANU-PF sike sibone ukuthi amanye amaphathi azayenzani okungaso ZANU-PF
basakazi be-studio 7 sanibana angihlale phezu kwedaba ngingachitha isikhathi sibona abalandeli be-ZANU-PF kuvidiyo bethu uChamisa kabulawe sambona lwana ubaba ukuthi amushayanyika enyangeni ezedlulileyo esithi uChamisa kabulawe namanje lwana ubaba akakaze botshwe kodwa amapholisa athi kona asahlolisisa sibona abantu bechaya amatobo besichaya nasensiza kunemoto ezinemfanekiso ye-ZANU-PF ezibhalwe ukuthi ZANU-PF abakaze baboshwe labo bantu kodwa uJob Busikhala usejele namanje lalabo abanye asebakhululwayo kuthiwa bagqugquzela udlame bencitshwa nebheyili so into esiyifuna ukuyibuza kumapholisa nabantu be-ZANU-PF ngoba yibo abangongqondongqondo babotshwa nini labana abantu labo amapholisa babotshwa nini labo bantu ngoba sifuna ukuthi labo sibabone besejele njengoba uJob Busikhala esejele kuthiwa bagqugquzela udlame kanti bona babotshwa nini ngoba nabo bayenze icala elifanayo lokuthiwa uJob Busikhala walenza babotshwa nini bona njalo ma i-ZANU-PF ngokuthi abantu bayayithanda waye kuzafanele uChamisa ebulawa ubulawelwane uma ngokuthi abantu bayayithanda ngoba ngicabanga ukuthi uma kuwukuthi abantu bayayithanda asikho isidingo sokuthi kube lo muntu ogudluzwayo kuzayiwa kuma-election abantu bavote bakhethe la bamthandayo so ma kungokuthi iyathandwa ngempela abantu bayayivotela njengoba isembusweni ngokuthi abantu bayayivotela ubulawelwane ophikisana na lokho kusenza kusicacele kithi sonke ukuthi kusho ukuthi i-ZANU-PF isembusweni nje vele ayikaze iluwini ukhetha ihlala ikhwabanisa njengoba vele kuthiwa iyakhwabanisa
Studio 7 njani basakazi bethu njani basakazi bethu hayi siyalithanda mpila siyabonga indawo elisifundela zona Chris Gandhi Dungameli Nkomo Gino Gumede Saidi hayi siyalibonga mpila osithandekile Mhlanga hayi sibiba benjalo basakazi bethu uyazi namhlanje ngibhowakele kakhulu ngibhowakele impela kakhulu ngamalunga la amalunga ethu la eMthwakazi Republic Party asuswa eKana switch group sesiyiwa khona le Harare Central kati kuhamba njani yiphi ijele njalo asuyijele sokuyikhawulisa abantu bemthwaba komthwakazi labantu bephathi emara kathi ZANU-PF yonithi izaphitha ngani kodwa hayi isigwebo seni lanisiyeza nabo mnangaka lapho chiwenga isigwebo seni loba lingasithola ngalabo emhlabeni izasithola khona lezulwini kunkulunkulu isigwebo seni sililindile ihawulisa abantu liphilisa abantu enzima ngoba lizithemba ukuthi lisembusweni themba amasosha lamapholisa kuza liphelela khonokho kungasizuza ngani umgabe laye wayefika ngeke umpela abeze kwamphela wagcine efile ngenhliziyo sibuhlungu lawo wona mnangaka osembusweni wena kuza kuphelela khonokho siyakutshela
ekuseni enhle ma-studio 7 siyaphila ngithanda ukuphawula ngokuthi kungani i-studio 7 sithatha ama-minutes amaningi sikhuluma ngezinto zangaphandle kwelizwe into zase-South Africa into zaphesheya kodwa ezethu izindaba zase-Zimbabwe azikhulunywa indaba eziningi sizibona kuma-WhatsApp emasayidini kuyiso i-studio 7 sibhizi sibheka indaba ezingaphandle kwelizwe kodwa into emqoka ukuthi sikhulumele ngezinto ezikithi ngoba laba abantu abangaphandle kwelizwe abalandaba lathi thina lamazwe amazwe angaphandle kwelizwe alandaba lokuthi iZimbabwe iyenzani thina sibhizi sibheke ukuthi upresident wase-South Africa uwine kanje upresident waphesheya uwine kanje ezethu indaba siyazikhuluma sikhathi bani studio 7 omuhle
lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine Ukwele Melika lapho abonge khona leli lizwe ngokuphathisa ngezikhali kumpi yelizwe lakhe lele Russia. Umongameli Joe Biden obelomhlangano wamahola amabili lo Zelensky uthembise ukuthi ele Melika lizaqhubeka liphathisa ele Ukraine lize linqobe empini le. UBiden uthi ele Melika selaphathisa ele Ukraine ngoncedo lwemali olwedlula amadola angamabhiliyoni angamashumi amabili $20 billion. Wengezele esithi usanda sayina uncedo olufika phokuse amadola angamabhiliyoni amabili $1.8 billion. Wazise njalo ukuthi impela ele Melika lizathumela izikhali ezithiwa ngama-Patriots ezokuzivikela kumabhomba athiwa ngama-missiles aphoswa ngele Russia. UZelensky utshele idale le-Congress ukuthi kuqakathekile ukuthi ele Melika liphathise ilizwe lakhe empini le ngoba ingaba ngeyomhlaba wonke. Yena umongameli wele Russia uVladimir Putin uke wethusela esithi nxa ele Melika lingapha ele Ukraine izikhali lezi ezithiwa ngama-Patriots bazazisola ukucatshangelwa ngabaningi ukuthi engaba esithi uzasebenzisa izikhali zombhubhiso ezenuclear. Sixoxe lolandela ezombusazwe wele Melika umnumzana Tim Moringai sambuza ukuthi uyambona na uPutin esebenzisa lezi zikhali.
Ukusebenzisa izikhali ze-nuclear ukuthi bagqibele amazwe wonke angiboni sekufika khona ngapho, ngoba laye umnumzana Putin weRussia uyakwazi ukuthi kungasetshenziswa i-nuclear weapon iAmerika layo izabe isingenela sisilwisa iRussia okwakathesi. So okwakathesi angiboni ukuthi uPutin ufuna ukuziqeda la impilo yakhe, ngoba khonapho kuyabe kungasela reverse sokuhanjwa umuntu wonke.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe wele Melika obekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Ohio ngapha kwele Melika.
Alright, go.
Maga Kizanyo ethiwa yona cough isigqibela ngehlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakethukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba. Lamhlanje lilanga lokunanza ukumanyana kwamabandla amabili elezaphu lelezano. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asibanene njalo kusasa sikhathi sinye.